Iqembu le-Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakwele-Egypt ngomgqibelo owedluleyo. Lokhu ngumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total Cup Champions League. Iqembu le-FC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini. Leli qembu likhehlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu le-Manchester Diamonds nyakenye, njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla u-Last Jersey, laye udlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum Lizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo, njalo indlela abadlale ngayo itshengise inqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa le midlalo yabo yakuqala. Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum okudlulela kwisigaba esilandelayo asekho, ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kusuka esikagroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup B odlale ngempelaviki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakwele-Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakwele-Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yithoba munomunye ngemva kwemidlalo yemine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli, lona ele miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu kule miklomelo yisithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikagroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni, lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-24, kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25 iqembu le-FC Platinum lizancikelana lele-Al Hilal. Ulizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo owedluleyo, kodwa kwimidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqeshwa ngumqeqeshi oyisizalwane selizwe lase-Holland u-Hendrik Casper de Jong, yena obesebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngimele studio 7 ngokobulawayo, ngingu-Joseph Njanjiwe.